itakho ni awula manga ukuthi khulume into kabenja ngoba awula muntu kade evele ekhumbula ukuthi kwenzakala into so kade sesikhumbula ukuthi uziyela ngekhaya nje kuphela kwabo ukuthi sethuka sonke manje-ke thina njengamasoja lake kakhumbula ukulala phansi ulale phansi manje unkosikazi wami usehotsha uboya wentole wabenza wafeinta wawela phezu kwani ngaye khonapho uthi wenzeke njani akulalutho siyavuka khonapho sabona sokuthwelwa abantu nje nama-ambulensi befakwe ezibhodleni sisea uthi yakhona yenzeke ngesiphangiphangi ukuthi ungeke utsho uyakula mazi
kuvideo khona lapho esiyibonayo sibona ungani isikhathi kusenzakala ubukhulumisana lo msekeli kamongameli uMnumzana Chiwenga ungasitshela ukuthi ukubone njani khona kwabanye bathi ngoyenza ukuthi asile ngoba kade ngena phakathi kwako kwinto kwakhona
hayi nkosikazi wami wade khuluma laye ayisini mina kade ngi-next to him kodwa ngibonile lati kuvidiyo ngathi kade khuluma lami unkosikazi wami yena wedlule ingasithi yaphambili manje wasephenduke esithi ukubingelela inkosikazi wami eqhawula khona phane ngawusuke waya phambili ngakube kubi kolokhu ubuyela emuva enjengomqhawula yikho kungathi kuncedile
wona amapholisa athini like lezwa yini ukuthi sebelobufakazi bokuthi kuhambe njani
hhayi asikenza sibili kodwa bayaxwayisisa yinto kuthiwa baphakathi bomsebenzi bayaxwayisisa asikezwa ngomoyani ukuthi ngayo into evela ngaphi konke siyabe sikukhuluma nje babe sisengezibethiwe.